ndaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izilukandaba mfakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 mpalakazi 2019 ngo Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi, kodwa iningi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho welizwe.
Wakathethi vele singathi thini ikhisimusi izajiwa mhlawumbe laba mebhaba lendiva eGoli, kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula khisimusi vele angayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho.
Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5,000 bevela kumabandla ezombusazwe athiyeneyo bebecupha mgano munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emaboleni esigabeni se-Lower Gweru, lapho iqembu le-Dynamo selincikilane khona lele T1 izolo.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengo-MP, ngathi mina ngu-MP womuntu wonke. Asibamba nenini
Dynamo sinyabonga kakhulu ibuye all the way from Harare. Ngibonga ubaba Marriott babuye bonke ibhodi ye-Dynamo.
Kodwa kulabanye abathi ikhefu le-Unity Day libakhumbuza okuthunuka inhliziyo zabo.
Ukhuluma lomuntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi, ngibona leli langa lini lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda emaNdebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi kube lilanga lekhisimusi, kodwa iningi lithi le kuza kuba ikhisimusi embi kakhulu ukwedlula wonke solokhu lizwe lathola umbuso okhululekileyo. Ukudla lenye impahla emqoka empilweni kaZulu, intengo isiqanse okwesabekayo njalo okunye vele akusabonakali ezitolo. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi ukuze sizwe ukuthi ilanga lekhisimusi liza kuba linjani lonyaka.
Hey, okwalonyaka kunzima kakhulu esingakusho ukuthi thina lapha eZimbabwe ikhisimusi asoke siyidlale ngoba imali yakhona khathesi abantu sebeqasile ulale emabhenki usuyalayinela i-cash uzathiwa 200 bond engasoke vele ithenge ngitsho lutho ngoba khathesi uma sikhuluma irayisi 2 kg eyodwa i-45 bond. So okwakathesi vele asingeke sithi khona ikhisimusi siyalungiselela. Into enginanzelelayo esiyenzayo njengabazali lapha ikakhulu koBulawayo, amabhuku yiwo abantu ade siwadope sesilungiselela ukuthi khona izikolo zivule. Okwekhisimusi leli kuzabe kulilanga nje elifanana namanye amalanga. Asiwe ukuthi lokhana wawudala ukuthi maybe sizathenga lokho grocery sidle abantwana labo sibacecisi. Akusuke kwenzakala okwakathesi. Okwakathesi vele sigcine nawo ukuthenga i-stationery for umnyaka ozayo ngoba izinto zinzima and yasesayo lokuthi nangomnyaka ozayo intengo zase zikhwelile. Sikhuluma kunje amafizi akhwelile and aqanise ngemali esingayenelisiyo. So ukuthi sikhanye sithabele usuku lolo lulodwa kunzima kakhulu ngesimo lesi esikhona lapha eZimbabwe. So okwakathesi vele singathi thini ikhisimusi izadliwa mhlawumbe laba mebhaba lendiva eGoli, kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula khisimusi vele angayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho. Ngaze uhambe uyeyithatha laphana ebhanga vele uphuma lephe babheke yodwa kuphela ungathenganga lutho. Kuye singakutsho nje ukuthi khona lonyaka vele akula khisimusi esizayidlala kuyabe kufanana lamanye wonke amalanga.
Manje bona abantwana libatshelani ukuthi leli lilanga lekhisimusi kodwa asenelisi, bayakuzwisisa yini nxa libachasisele?
Abantwana uthi bakuzwisise ukuthi khona hayi imali azeneli, kunzima kakhulu ukuthi bakuzwisise, kodwa akula ngenye indlela ngaphandle kokuthi batshele ukuthi khona anti yabona thesi ngimthengele lokhu okwesikolo. So khathesi yikho okuqakathekileyo. Okwekhisimusi sizathi sikwenza ngokuya kwesikhathi ngoba akula ngenye indlela. Langaze bekuyabe kunzima sibili, kunzima ukuthi khona baze bakubazwisise ngoba ithime kasongani mhlawumbe sekela ngoba singafuni. Kodwa nje labo siyabatshela ukuthi hayi liyabona lanithi umumo unjani. So sicela lisibekezelele okwakathi kathesi sithenga vele into zesikolo ba kathesi ungakhayela iCD lapha eZimbabwe laba be early childhood development abantwana abahamba belabo 4 years istationery sabo siyadiza because bana ungamabhuku abakusebenzisayo kathesi e bookshop yabo uthenga nge $80 elilodwa ibhuku bayumele asebenzisa about 8 books so imali yakho na ibinenga kakhulu so siyazama ukuthi sikhulumisa la ukuthi hayi ngithengile lokho yabo lawo lokho uncenga ukuthi hayi mntana nami ngithengile lokho kwesikolo okwekhisimusi zakhe sekubona ngoba kunzima kakhulu ngoba nxa singathi mhlawumbe senze okwelanga lona leli lilodwa vele akusuke ukusikise ngabusezulu izikolo siyabe sesikhala ukunjade sifakelwe ama-message ezikolo besithi khona sibuye for ama-fees ama-top up so vele ukunzima kakhulu ukuthi khona sikhangele lilanga lelikhisimusi khathesi siyayenza khona lokho kwesikolo langaze kuye ngabe bejabulile abantwana kodwa hhayi sizaqakathekisa kwesikolo ikhisimusi sizabe sikhangele khona lokho sizaphoma ukwenza nje khona lokho okuncane but vele ukunzima kakhulu namhla i-2 kg ye-chicken i-129 so vele kunzima kakhulu ngoba uyakhanti ngelanga lona lelo engxenye lizabe lizayidla but kodwa vele imali yakhona ayibambeki kunzima kakhulu.
Lo ke ngunkosikazi Duduzile Nyathi isakamuzi sakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Sinabe Studio 7 abathi uFrexedis Jeremiah.
Hello Chris Gandhi.
Nami usithandekile Mhlanga. Siliphisela ikhisimusi enhle nonyaka omusha olenjabulo.
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokumanyana ele Unity Day kulandela kulobelana isivumelwano se Unity Accord phakathi kwamnumzana Robert Mugabe oyekhokhela ibandla lezanu PF lo mnumzana Joshua Nkomo wayengumkhokheli webandla le PF ZAPU ngomnyaka ka-1987 abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5000 bevela kumabandla ezombusazo atshiyeneyo besemcimbini wokuthakazelela leli langa elikhefu le-Unity esigabeni se-Lower Gweru izolo. Wona ke kungumcimbi obuqoqwe lilunga ledale lephalamende elimele iVungu constituency umnumzana Omega Sibanda owebandla le-ZANU PF. Okuningi asikuzweni kuntatheli indaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda eseGweru.
Abantu abaningi bajabule kakhulu ukubona iqembu lenguqu elikhulu eZimbabwe yeleDynamos lidlalela ebhuqwini lomaboleni leqembu leTel 1 okuyinto ebamangalise kakhulu. Mnumzana Omega Sibanda umeli wevungu ephalamende uchaza ngomcimbi lo oqakathekisa ukubambana nokusebenzela ndawonye kwabantu.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengo-MP ngathi mina ngu-MP womuntu wonke asibamba nenini Dynamos ngiyabonga kakhulu ibuye all the way from Harare ngibonga ubaba Marriott babuye bonke ibhodi ye-Dynamos ngibonga abantu bangapha osabhuku bonke basebenzi iziduna zonke zikhokhelwe ngusogwala kude zonke inhlangothi bonke wonke amaphathi abelapha ngibonge kakhulu.
Umnumzana Benjamin Mbalawe Ward 7 ungukhansela webandla eliphikisayo le-MDC laye besemcimbini lo njalo uthi usebenza kahlelo MP wakhe kuloba nje MP wakhe engwezanu PF.
Ubizile abantu bonke wathi bangathethi umhlobo njalo wakhuluma ukuthi ngizazama ukuthi mbise le Highlanders le-Dynamos ukuthi izozama ukubambanisa abantu ukuthi abantu babe yinto yini. Bona labo bantu ababili abayibo bezini zitheyikhona uNkomo nomgaba basebo. So bachiya bathi langaleli hlale lokho likhona so yikubona silapha sise ku Unity Day
unkosazana Shilamu Derere lilunga lebandla le-ZANU PF yena ke ujabule wamagama ngosuku lolo.
Isuke esigabeni sakosuku ne village ilanda ilanga le Unity Day kubambana kwabantu bonke eZimbabwe so lapha ngifunde into eziningi akukhethi party kufuneka wonke umuntu uthi abela ngiyathaba ngoba sibe sibaningi hlanganele labo babompala ngithabe lokubona oPhilip Siyangwa engangibazela emaredweni nokuma-TV namhlanje babone live
labebandla le-MDC bebekhona bethakazelela usuku lwe-Unity Day unkosazana Fortune Biba ngomunye wabo.
Sikholise kakhulu ngeunity lekade khona, mina kodwa ngiwebandla leMTC, kodwa zange sike sokubale konke lokhu futhi thina singabali phibandla. Sizama ukuthi sithuthukise ini ilizwe ukuthi sibambane. Ukubambana kuqakathekile njalo i-development yeqakathekile okudlula konke.
Unkosazana Tendai Mhlanga uthi ukubambana kuyinto eqakathekileyo.
Utendai Mhlanga owe-ZANU-PF Ward 7 esigabeni sakophihli esentleni. Ngilapha emaboleni size ngelanga le-Unity Day. Nokujabula kakhulu ukubana sihlangene. Hayi, kutshengisa ukuthi abantu balokubambana ngoba kulokuthula, kulakuqokozela okukhona, abantu balalela okukhona. Silabantu abaningi abakhona abasivakashele abavela endaweni ezehlukeneyo. Sibambene, hayi kuhle, sibili nokujabula okukhulu.
Ngemva kokudla kutheseli mathunzi kwaba lo mdlalo we-Dynamos le-Tel 1. Mnumzana Raman Kumbo ngumqeqeshi weqembu le-Tel 1.
So e-Tel 1 that is kudlala iphathi yethu because igwera into abona ngeyethu la and sifuna ukugenerate support yethu lathi lapha egwera. So kuyasincedisa lathi khonapha e-Tel 1. Abantu abona lapha phela i-Tel 1 ngegwera. So lapho ukuthi labo bebele bhora ku-Premier League ukuthi belungelanje kumele besupport i-team yabo phela. So ababuye bezosupport i-Tel 1. Uzabona ukuthi lokuthi bathela bebuyela amathimu amakhulu bonke wayele ndawo zo-Dynamos okay babebuya lapha bezo babalele i-privilege yokubuyela ama-big games ngenxa yethimu yabo yalapha egwela.
Umdlalo wenguqu odumileyo owakwadlalela i-Highlanders uJoel Uphahla uthi ukubisa amaqembu enguqu amakhulu emakhaya kuyanceda ukuthuthukisa umdlalo kwabasakhulayo abahlala khona.
Ama-games la aqakathekile kakhulu umsakazi wami because you never know who you are going to unearth. Because I think kula maraf diamonds in Makai. Uyabona ukuthi the talent is there. Nami nje ngatholakala echolo jonathi i-Highlanders besihambela futhi besiyathengisa izinto zabo babezithengisa basebethola i-chance ukuthi babukele ibhola basebembona. So these are the kind of games that you want to give to the people kuma-rural areas.
Iningi labantu kulesi sigaba bathi abakwenzelwe ngu-MP wabo abasoze bafa bakukhohlwa. Bathi badle basutha bagida babukela umdlalo wenguqu lapho iqembu le-Tel 1 the Wafer Boys linqobele Dynamos Dimbare 4-3 kuma-penalty shootouts lathatha inkezo ye-Unity Cup. Ngimele Studio 7 emaboneni lowakweru igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda. Kodwa abanye bathi ikhefu le-Unity Day alibakhumbuzi ukumanyana kodwa libavusela ukudabuka kwenhliziyo zabo. Sixoxe lomunye wabo otsho njalo umnumzana Ernest Mlandu Moyo oyayisibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko.
Kanti ukhuluma lo muntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi. Sibona le ilanga kini lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda emaNdebeleni. Kimi lithi ukukhulu kakhulu lokuhlonipha abaningi bethu abadlulayo. Kakukho okunye likukhuluma ngaphandle kwakhonokho okuphela engikukhumbulayo ngoba nxa wabulawe labantu lawa wasila kulowo mbucazwe seliqeda ukukhipha amakhiwa kuyahlupha kabo ukuthi ukukhumbule kuye kuphela.
Ye kodwa ke siya sizwe bona abanye laba abaku abasembusweni abasalayo abe bekubandla le PF Zapu kodwa basala kuzana PF. Ungathini wena ngalokho ukuthi kulokho kule Zapu yini kuzana PF?
Yeah, kuliqiniso ukuthi kulabantu abasalayo langasikhathi sempi phela kukhona abantu ababevele bengisasifiki ngochombe bese sokucela uchombe bodwa kuzana PF. Ngokuthi nxa sikhumbula leli langa sibakhangele bephakathi nxa ngawuxoxa labo wathi bona kathi la bantu bazafuna ukubavusa yini abantu begugrawundi anti yezingxoxo yangikhona umuntu esowotha umlilo wesela wahle wabalisela nangikwakhe. So labo bantu thina sibona ingani besele ngale bavele kabakho lathe bajoyina bo labo bantu ababesibulala. So labo bangababulali ngokufana labo bantu ababesibulala.
Kodwa labo abasukayo kuzana PF babumba katsha izaphu kungani ibandla lakhona aliphumeleli lisiya phambili kungakubangelwa yini?
Ye ukungaphumeleli kwalo kumbe lokuphumelela kwalo kubangelwa ukuthi laba bantu bayakhuthaza but abantu ababakhuthazayo abaningi bangikholoko bephakathi bangaphansi kwezicuku bayesaba ukuphumela egcekeni ngoba umbhuqazwe phela azange utshengise ukuthi uyaphila ukuthi usuphelile. Nakhathesi nje sikhuluma so sikhuluma lesi sikhanga ngikhuluma lawe gandi kulo baba lokuthiwa nguNali owe-MPRC esikhumbele ukuthi ngakhathesa abantu sebehlambulukile sebephumule ezixukwini akutshengisi lutho okunceda laba bantu kutshengisa laba bantu bephakathi kokwesaba ngeke baphumele egcekeni ngaphandle kuze kuvele sile ukuthi kuliqiniso ukuthi sokuxolelwana kumbe yini indlela abangaxolelwa ngayo kumbe abangabona ngabonakala ngayo kucangabantu
lo-ke ngumnumzana Ernest Mlandu Moyo owayesibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abamabhasi lamakhombi aya emaphandleni sebekhweze imbadalo ngesilinganiso phose esiphindwe kabili. Abanye abanini bamakhombi lamabhasi babikwa betshele iphephandaba leli ukuthi ukusilela kwamafutha ejizili yikho okubangela ukuthi bathenge emkambo wensitha lapho amafutha adula khona labo bese bekhweza imbadalo. Iphephandaba le-Newsday lithi ibandla le-MDC lithi inkulumo okumele zenziwe ngezokuguqula imithetho enqabela ukhetho olukhululekileyo, hathi ukudinga izikhundla njengalokhu abathi kwenziwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu balaleli bethu. Ye kumilayizelo lisithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318.
Ndiyavuka balaleli labahlakazi. Hayi dina siyavuka. Hayi ehlelweni lukahulumende olweni kwehlisa intengo yempuphu siyambonga. Simbonga kunjalo kayenze kubonakala ukuthi nguye uhulumende okhulumileyo, kungakhanyi njengathi kukhulume usobhuku we-reserve okuthi akulandelwa. Kayenze into ebonakalayo ngoba abantu abaningi ngabantu abasemakhaya abangasebenziyo, plus uyakwazi uhulumende ukuthi imali yakhe le ayipha abantu ayisebenzi. So abantu ukuthi bangathenga njani layo i-50 naleyo inkulu kakhulu. So singathi uzamile but akukhanyi ukuthi nguye okhulumayo, kungakhanya ngathi nje kukhuluma usobhu. Ngiyabonga uMagesi.
Hey, salibona nibalandele Studio 7. Injani nonke? Hawu, uvinja kwamabandla la aphikisayo akusebenzi vele ngoba lokhu abakwenza nje kucindezela, akukho right. Kucindezela ngoba ubona nje ukuthi vele abavuzwani leqiniso. Kodwa ke mina indlela engibona ngakhona ngale ndaba kaThabo Mbeki ukuthi okhona uzuzama ukuthi ahlanganise abantu ngokomnotho welizwe, hayi kahlanganise kubona bona labona lo tshamiso lakumnangagwa. Thina mayeza ngabakithi nje sihlale zifake ucingo nje kube umngcele one time kube those are those abale abale abangapha bangapha sikukhathile thina.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela iStudio 7 lani lonke balaleli. Mina igama lami nguSithole kobulawayo. Indaba yokuphila kwethu eZimbabwe lokhu siba nzima suku ngensuku, kungani akusela government? Pho manje sesiswele lokuthi sizaphephela ngapi bantu bakaNkulunkulu, ngoba uMnangagwa lochiwenga lohulumende wabo they've lost touch with the reality. Abasakwazi ukuthi benze, they've just become puppets of China. China yilizwe elifuna nje ukubenefita at the suffering of the masses of Zimbabwe. Njalo okwamanje i-opposition sokumele ithathe inyathela eliqinileyo engakaze ilithathe, ihambe e-United Nations iyefaka udaba lolu olwemisirulu ngeZimbabwe ngohulumende lo wamasosha, ngoba isadiki le-AU akulalutho oluphumayo. is just a club of dictators. Bakhangelele bona ukuthi uhulumende ongawukhona kumbe yiliphi ilizwe behambe nje just to show their faces and they become toothless bulldogs. Yikho okwamanje izinga eZimbabwe elokuhlupheka selifike ku highest level of suffering. Njalo nxa sizwa umuntu onjengoguthu ekhuluma eStudio 7 ethuka kanje, I am so disappointed ngoguthu. Uguthu used to be vibrant, as he says, but now he's a vibrant of insulting the opposition where he came from. Uguthu must be very careful the language yakhe in this Zimbabwean politics. Engazathi nxa esengena umhlangano lomnankagwe azibone angani is very special over Zimbabweans who are suffering. I'm so disappointed ngoguthu. Abantu abanjalo ngoguthu must never get a platform ku Studio 7. They are very insultive. Uyayangisa uguthu. Xa ephiwe imali yizanu, you must just eat that money, close his door and shut up. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani. Nivuka ninjani bantu be Studio 7? Ninjani bantu be Studio 7? Siyaphila, siyaphila impela. Siyanamukela. Hey, yazi mina ngizobuhlungu kakhulu ngalento eyenziwa abantu bakithi emathebeleleni. Abantu bakithi emathebeleleni mangithula ngibheka yibo abenza ukuthi izano PF ingaphume embusweni. Ngoba one banejelasi abantu basemathebeleleni, hayi asiyekeni ijelasi, sizameni ukuvusizwa, asiyekeni ijelasi. Abantu basemathebeleleni banejelasi. Nangomunye wavula iqembu lakhe wathi yena ye Mthwakazi Republic, wathi wathi kodwa Mthwakazi Republic wakhona loyo akusiqembu elingavusa ilizwe lelena, liqembu lobandlululo. Ngubani umuntu ozobuya ezo investa kobulawayo lapho okunomuntu obandlulula abantu khona? Two, nangomunye usevulo kwakhe lokho abakubiza bethi MDC Zimbabwe for ini? Yabona ukuthi manje ene futhi mangibheka iZANU PF isebenzisa abantu bakithi emathebeleleni ukudestroy MDC. Ene manje mangaqhubeka kunje abantu bakithi besenza kanje, leli zwe leli angeke lize livuke, never. Iyabona leyo nto yiyo enziwa ngabantu bakithi emathebeleleni. Abantu basemathebeleni ikakhulu emakhaya bavotela iZANU PF, as long as iZANU PF ibaphukudla. And nalokho kudla ebapha khona akusingokwabo, kudonethwa yi-United Nations. Abantu basemathebeleleni, hhayi asizameni ukukhweza ama-socks. Kahle kahle kumele sibeyazi into esiyifunayo. Ngiyabonga.
Ye labo ke ngabalaleli bethu abasithumele amazwi yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa ke balaleli, lingathumezeli imilayezelo emide kakhulu edlula ama-2 minutes. Siyabonga. Ngamafitshane ke sikhangeleke ezalapha kwelemelika. Usomlomo edalela eParliamente ngapha kwelemelika elithiwa lona iThe House, unkosikazi Nancy Pelosi, elokhu esala ukuqhubeza amaphepha okuthonisa umongameli Donald Trump edale leSenate esithi kukhona okumele kuqale kulungisiswe. UPelosi uthi kumbalwa okumele kulungisiswe engaqhubeli amaphepha la athiwa ngama-Articles of Impeachment idale leSenate elilamalunga amaningi awama-Republicans, okungabangela ukuthi khonale nxa kungahambanga kuhle bazavota ukuthi umongameli Trump engaqotshwa esihlalweni. Ngoba lapha ukuthiwa khona se-impeachwe khona ku-Senate ku-House bekugcwele amalunga edale awebandla lama-Democrats. Okwathesi-ke sekumele ukuthi lolu daba lusiwe ku-Senate lapho okulamalunga amaningi awama-Republicans abayibo abebandla likamongameli Trump. Nxa bengahambiswanga abanye okuthiwa kumele baphe ubufakazi ababesebenzela uhulumende kamongameli Donald Trump kuzaba nzima ukuthi bamsuse esihlalweni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kwamanje ke sithathe ikhefu silalela uCooksman ehamba labanye bakhe abagoqela ke uMadlela. Cooksman ehamba loMadlela labanye bangani babo ithiwa yona uzangikhomba. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebayisilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga leKhisimusi, kodwa iningi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 bevela kumabandla ezombusazwe atshiyeneyo bebecupha mgano munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emaloveni emaboleni esigabeni se-Lower Gweru. izolo lapho iqembu le Dynamo selingcikelane khona lelethe 1 sizigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami nguChris Gande.